So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamngelanga njabulo ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 16 kwenkwezi 2024 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje,
abantu bayasukuma ngobunengi besiya emhlanganweni yona leyo, kube lenkuthelo enkulu, kube lokufuthelana okukhulu, kugcine kulokuthokozela khona lokho esibonayo.
Kuqhamuke udlakela emasingo lasechinoyi namuhla emihlanganweni yokuzwa imibono kaZulu mayelana lomthetho omutsha ophakathi kokubunjwa nguhulumende owe-Private Voluntary Organizations Bill.
Umkhuhlane lo okwenza ube nenjike lapho odoko kulamasonela ukuthi akuyisabantu amanje ngezikhathi zakhe zeyishintshi abangananzela ezambuzi ngayeaaflashwa kuhle nabantu asebezambuzi bangakhethi zakhe.
Ugatsha lwezempilakahle lwazise ngokuqhamuka komkhuhlane wesihudu esekholera kwezinye indawo zezigabeni ezemashonaland west manicaland lesithungwiza lanxa inani labafunyenwe belawo liphansi. Abamabandla aphikisayo eZimbabwe bathi kusobala ukuba ibandla leZANU-PF linakho ukusebenzisa ukuqhutshwa kohlelo lokwabela abantu abalambayo ukudla ukuzidingela usekelo lwezombusazwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Uqhamuke udlakela emasingo lasechinoyi namuhla emihlanganweni yokuzwa imibono kaZulu mayelana lomthetho omutsha ophakathi kokubunjwa nguhulumende owe-Private Voluntary Organizations Bill okubangele ukulimala komunye umuntu emasingo. Lanxa isikhulumeli samapholisa uMnumzana Paul Nyathi etshele iStudio 7 ukuthi ubengakezwa lutho ngalolu dlakela, inhlanganiso elwela amalungelo oluntu eZim Rights ikufakazile lokhu njalo ithi umuntu olimeleyo lo uhambe wayakwelatshwa ngodokotela. Abasekeli bebandla leZANU-PF yibo ababikwa bephazamise imihlangano le besola izikhulumi ezethule imbono yazo zichothoza iPVO Bill zisithi ayimelanga ipasiswe lidalele ephalamende ngoba isipha uhulumende amandla okuvala inhlanganiso ezizimeleyo ezingavumelani laye. IZim Rights ithi njalo abanye abakhulume emhlanganweni wamashingo wona oqhutshelwe eCharles Austin Theatre sebebalekile ezindlini zabo bayacatsha ngemva kokwethuselwa ngabasekeli bebandla elibusayo abachithe umhlangano lo ungakapheli. Umhlangano weChinoyi wona uqhubekile ngemva kokuphazanyiswa kodwa besekulokufuthelana okukhulu. Ungapasiswa lomthetho ozalawula ukusebenza kwenhlanganiso ezizimeleyo okuyinto esolwa ngabalela amalungelo oluntu kanye lamababandla aphikisayo, kodwa abebandla leZANU-PF bayawusekela besithi ujonge ukwenqabela inhlanganiso ezihlose ukulimaza uhulumende zisebenza lezitha zeZimbabwe. Umanyano we-United Nations wona uthi umongameli Emmerson Mnangagwa kamelanga awusayine lanxa ungapasiswa ngoba usephula amalungelo kaZulu. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo uxoxe lengcwethi kwezombusazwe njalo eyisiphathamandla senhlanganiso ye-National Consumer Rights Association uMnumzana Efi Dlela Ncube.
Akumangalisi ukuthi ubone kulokuxokozela okungaka ngokuba lo mthetho uzabathinta ngendlela enkulu abantu, hayi encane. Ngakho ke abantu bayasukuma ngobunengi besiya emhlanganweni yona leyo, kube lenkuthelo enkulu, kube lokufuthelana okukhulu, kugcine kulokuxokozela khona lokho esikubonayo. Kugcina abanye sebedonsenana ngezepolitiki, kanti ke icacile lento esikhuluma ngayo unengi labantu njalo abaya emhlanganweni leyo bathwala ngamabhasi bayefika khona bengakwazi abazokukhuluma kuleyo ndawo bafike bakhulume izinto ezingasebenziyo ezingelabufakazi ezingakhelwa ngeqinisweni kube sekubanga intukuthelo enkulu phakathi kwabantu thole sekulokufuthelana sikubona endaweni ezinenge ezihlukahlukeneyo ngumthetho ongadingakaliyo lo ongazange wadingakali ozahlala ungadingakali vele ukuthi ube khona iZimbabwe izabanhle kakhulu nxa umthetho lungekho ngakho ke kuyisifiso sabantu abaningi ukuthi ungabi khona lo mthetho
ungathi yiziphi impawu ezihamba phambili ezimbi ezenza liphikisane lalomthetho
umthetho lo wephula amalungelo abantu ikakhulu ilungelo lokuthi abantu bazikhethele abahlangana layo okuthiwa i-freedom of association umthetho lo uzaletha indlala uzaletha ubuyanga uzamisa izinto ezinenge kade zisenziwa zinhlanganiso ezizimeleyo abantu abaningi eZimbabwe baqhatshwe ngama-NGO abantu abaningi eZimbabwe bathola ukudla kuma-NGO bafundiswa ezikolo ngama-NGO ama-NGO akha izikolo akha ama-classroom block aletha amabhuku aletha ahambisa imithi ezibhedlela ancedisa ngendawo zokubelethela ezabomama afundisa abantwana abangamankazana akha ama-toilet agebhe izikotsho akha amadamu awokunathisa inkomo ancedisa abantu ngendlela zokuzuza imali ezezingadi ezinye njalo ezihlukahlukeneyo ngakho ke abantu bazathinteka ngendlela enkulu kakhulu lo mthetho uzadiliza ezomnotho ezeZimbabwe uzaletha indlala uzaletha ubuyanga uzakwephula amalungelo abantu yingakho abantu beZimbabwe bengawufuni lo mthetho ngobuningi bawo kucacile khona lokho akulabunzima ungawubona ungena lo mthetho uthutsha kube kuwukuthi kwenziwe into engahambisani lalokho okufunwa ngabantu
njengoba abantu abaningi bekhanya bewusola kakhulu umthetho lo ubona uhulumende ewamukela yini kumbe singabona ehlehla nyovana njengokukhuthaza kwe-United Nations lezinye inhlanganiso ezilwela amalungelo kazulu
uzaya ngayo ukuthi uhulumende weZimbabwe ukhethe ukuba nguhulumende wabantu kumbe ukuphikisana labantu abantu bacacile ukuthi umthetho lo kabawufuni ngobuningi babo ngokuba besazi ukuthi uzaletha ubuyanga uzaletha ukwephulwa kwamalungelo abantu njalo kawudingakali lo mthetho yona limthetho ekhona ekhangela inhlanganiso ezizimeleyo yanele akulabufakazi bokuthi lokho abakhuluma ngakho ukuthi kwenziwa izinhlanganiso ezizimeleyo kuyenzeka siyakwazi kahle kamhlophe akukho lokukodwa nje okwenzakalayo kulokho okuqanjwayo yingakho abantu lesitha yasi ufuni lo mthetho uzazilimaza amalungelo ethu uzalimaza ilizwe uzalimaza inotho uzasikhipha ukudla emlonyele okuhle kangaka ngakho ke uhulumende kumela lalela abantu enze okufunwa ngabantu awudingakali lo mthetho awungabi khona
umnumzana efidlela ncube ucubungula ezombusazwe njalo ngowenhlanganiso emela abathengi e-National Consumer Rights Association ubexoxa ecingweni lontungamili nkomo owe Studio 7 ekobulawayo sehlulekile ukukhuluma lesikhulumeli sezano PF umnumzana Chris Mtsangwa ngalolu daba ugatsha lwezempila kahle lwazise ngokuqhamuka komkhuhlane wesihudo esecholera kwezinye indawo zezigabeni ezemashonaland west manicaland lesithungiza lanxa inani labafunyenwe belawo liphansi kodwa ugatsha lolu lwazise njalo ngokuthi kulabantu abedlula inkulungwane ezinhlanu 5000 abafunyenwe belo mkhuhlane wesihudo kodwa esingalani lecholera kwaba labanye abayinkulungwane lengxenye 1500 abafunyelwe belo mkhuhlane woqhuqho owemalaria isihudo secholera esiqhamuke ngonhlolanja nyakenye sahlasela abantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amathathu lane kumbe 34,000 njalo sabulala abedlula amakhulu ayisithupha 600 ukuhlaziya lolu daba sixoxa lowake wakhokhela inhlanganiso yezakhamizi e-Progressive Bulawayo Residents Association umnumzana Ambrose Sibinde
umkhuhlane lo okwenza umemetheke lapho odobo kulamasibane ukuthi kusitha abantu ama-hygienic standards abe sehlile abangananzela ezambuzini ngayingayekuba kungasafulashwa kuhle nabantu basebezambuzi bangagesi izandla yikokwenza umemetheke so sokukhona ikubana lathi kobulawa liyananzela kusiyohlupho olufana nawo lamanje engxenye aluba kuya khathi siyananzele ukuthi indawo ezinela khona abakobulawayo lawa manzi ehlupha aga ekele engavalo kwesikhathi esile siyakwazi ukubana amanzi ashoda kodwa ke ngenxa omkhuhlane osukhona usisikhathi ekele amanzi angabahle ekubonakala umkhuhlane uqala uncane uzokuthi indawo lezi ezingela amanzi kube la mashada ama-water shields la ungathi ancedisa abantu kuxhaswa sokunzima kwezinye indawo ngaphandle kwaobulawayo uhulumende lawo lomlando okubana abo indawo ezingela amanzi ziba la manzi ngoba ngavele kungela manzi umkhuhlane asezenelisa ubana siwumanzi so-ke engxenye kobulawayo sisicheleke ukuthi hhayi amasitifaza sethu ngaba yavumela ukuthi khathi samanzi angazalo lokuthi ayi-load shedding bake bayekele amanzi aqhubeke khona
kuyini okudingakalayo ukuthi kuhle kumiswe ukuqhubekela phambili komkhuhlane lo njengoba sekusiba ngumnyaka wonke silokhu sikhayelane lo dubo olulodwa lolo
okokuqala sibona ungathi yimfundiso imfundiso iqakathekile abantu abaningi lo mkhuhlane abawuzwisise ukuthi uyingozi njani so sithi thina uhulumende kakhulu iministry yezempilakahle lama-local authorities obulawa kwisikhansil kwezempilakahle lapho kwi-department ze-health ekumile ndlela ukuthi kube nama-programu abanzi okungena lapha ezigabeni kuma-communities kuzakhamisa abantu befundisa into yokuqala kufanele yenzakale le kuthi nalaba abantu abadenisa ezitaradeni laba abazincedisayo esithi ama-vendors labo bake babe le ndlela yokubana bancedise bancane ngoba uzananzela badeka abanama-fruit akulamazi umuntu uyathenga ukudla engagezanga so into zonke sofanele zincane lezi amabhayile zakalandeli abantu kuyilakhoeziyintoezitaradeni zithengisa ukudla abanye badengisa ngezithwala konke lokhwana ke kumise ukuthi ama-local authorities orhulumente abantu baboshwe bakhuthe ezitaradeni
umnumzana Ambrose Sibindi wayengumgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi zakobulawayo Progressive Bulawayo Residents Association owake waba ngumphathintambo wakobulawayo unkosikazi Eunice Sandimoyo Gasekho ubhubhe namhla kobulawayo esibhedlela seMaterday ngemva kokulwisana lomkhuhlane we-BP indodakazi yakhe unkosazana Fob Sandimoyo wazise uzulu ngemva kanina enkundleni yokuxhumana e-X kumbe Twitter unkosikazi Sandimoyo owake waba lilunga le-Polish Bureau ye-ZANU-PF waba ngusenetha wakobulawayo kanye lomphathintambo waleli dolobho phansi kobukhokheli wayengumongameli Robert Mugabe amalungiselelo omngcwabo wakhe awakaziswa kodwa abantu babuthene emzini wakhe e-Sunning Hill kobulawayo
ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile kumsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo
abamabandla aphikisayo eZimbabwe bathi bakhengelele ukuba ibandla leZANU-PF lizabamba ngamandla abantu emadolobheni lemaphandleni ukuba balisekele ngesikhathi kusungulwa uhlelo lokwabela abantu abalambayo ukudla bathi kusobala ukuba kuzakwenzakala lokhu lemadolobheni lapho kubikwa sekulabantu abaningi abalambayo ngenxa yendlala edale isikhudumezi sokuguquka komumo womkhathi ese-El Nino kodwa ibandla leZANU-PF liyakuphika lokhu lisithi kuzasetshenziswa abantu abaziwayo emphakathini abanjengamakhansila ekwabeleni ukudla abalambayo ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu uGibbs Dube uxoxe lomnumzana Joseph Chuma omele iphelandaba jabalala edalela ephalamende ekubandla leZANU-PF lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelelwe inhlanganiso ye-Freedom Alliance uChuma usungula lingxoxo
Namhlanje ngikhuluma so embolo kwabonqube labanye abalaleli abangabe belaleli. Ukubuziwe konoku eParliamente nami nginje ngakubuza kuMinister of Public Service, Labour and Social Welfare ukuthi kanti right nxa lapha njengoba kule ndlala engaka abantu bamadorobheni bazathiwani. Waphendula usibili ngenyeke liphelele ukuthi hayi lasemadorobheni sesibuya sisenza ama-assessments ukwenza ukuthi labo sibancedise ngokudla okuyinto esiza kuqala ukwenzeka konoku. Namhlanje ngikhuluma so Minister of Agriculture ubaba uMasuka naye uphendulile konokwana ekusho njalo ukubana bebekucabinet meeting Tuesday lapho umongameli welizwe akhulume khulu ubana akumelanga kube lo muntu olambayo njalo akufidwa kumbe utawona labo abahluphekayo kuphela abangasebenziyo kuphela abasebenzayo labangasebenziyo konke uyahamba ukhangela household by household lapho kulesidingo khona ukubana kuncediswe bese kuncediseka abantu bencediswe ngoba uhulumende ulayo imali uthengi useqalisa ukuthenga igrain ezancedisa abantu. Ngikhuluma so bekukhulunywa ngokuthi every month kuyabe kufuze ubona iwadi ningayine ibinikwa at least i-5 tons ezomumbu ezothi kuncedakale ngesikhathi lesi esendlala. So akula muntu ozathiwa elambile nguhulumende ngesikhathi lesi esobunzima lobo eshare labo obe-cyclone El Nino oludale i-drought le efikiyo.
Kubele zopolitika phakathi kwalapho ukuthi ngawashaya ngohlisi lokhani patholiwe
uhlupho luba khonapho thina sijabulela ukuthi khona kuvumakale njalo kunazelelwe ukuthi indlala emadolobheni ihlala ivalekile ngoba idolobho belisaziwa liyindawo elemali elokudla so khona kuyena kwenza ukuthi badubeke kakhulu abantu abakhona phana njalo amadolobho singawananzelela ekuvoteni akhangelele into ezingcono kulalezo izanu eziphetheyo okuyikuthi ke ubungozi obukhona kungaba yikuthi khona kube sokusiba lokubandlulula kukhangelwe ukuthi umuntu lowo ngowaliphi bandla into ezifana lalezo yinto elubufakazi eZimbabwe ekhona ehleli senzeka since kutholakale i-independence ukuthi kuyakhangelwa ukuthi umuntu usuka kuliphi bandla yilo hlupho olungaba khona lona lolo. Kodwa-ke uChuma ngabe nxa ekhuluma kukhulumayo kungomuntu abathi bangakhuluma into bayiphile lokho akutsho-ke kungaqonda ukuthi khona kungaze kwabandlululwa muntu mendeke okusuka kube luhlupho yikuthi imali uzabe seyithethe nga ngoba ungachecka iwelfare kahulumende ibhazalele phansi umnotho welizwe ubhazalele phansi ngoba umnotho kumele kube yiwo ozakweyamisa iwelfare elizwe konke kubhazalele yikho okusuka kutshengisa ukuthi kuzaba lobunzima obukhulu kakhulu ikakhulu ebantwini abasemadorobheni ngoba i-urban agriculture kayila space njenge ukuthi kuyabe kungathi kule ndawo abantu bazadobhadobha lapha nalapha. Yes.
Yeah, so mapona izimbusazo khona.
Nxa ukhumbula emalangeni adlulayo labana upresident wethu udeclare state of national disaster mayelana ngodaba lolu thona sishwele izulu njalo ke asila kudla emasimini. Khonokwana kuvule izindlela zokuthi ona sesincediswe ngamanye ama bodies lamanye amazwe ekusidingeleni izimali ezokuthi kudingwe i-grain levy. So lokhu ungakwesabeli we've been assisted by the United Nations sisincediswa even amanye amazwe oRussia labo babenjana babuyile oChina babuya bizoncedisa ubana kutholakale i-grain ukuthi abantu bengalambi. Sifuna ukuzama ngamandla onke ukuthi udaba lolu lubuye lungaphathwa ngama-politicians luzaphathwa ngama-civil servants ngisho phela o-DA izinduna labantu abanjani abayiwo abazabe bekhamba bekhangela ukuthi khona kanti vele esigabeni lesi kumi njani abahlupheka yibaphi abadinga usizo yibaphi bese kuncedakala kuvela kona phana. So ngaso kubuya usizo lolwana lubuya lukhangele ngoba abantu basebebhalile phela amarejista abo lamabizo abo ukuthi hayi lapha sifike imbulezi abona imisho imbuli yakonqube hayi ithe yona iyazuza iyathola ekothuma la ithi iyazuza kodwa komthembu ngale bathi hayi umango usezilalela eziko. So amarejista abona asezabuya-ke esesetshenziswa ukupha abantu laba uncedo lonalolu ngendlela eyabuyenzwe ngakho besayenze besingenisa ngikhuluma sokuthi amathimba kaHulumende aphansi kuground bese sekade isabe enkuluma ngayo.
Yebo, bala amafutshane lapho ke.
Siyabonga ukuthi lilalele Thuma City Charity declare nini in national state of national disaster. Nase li declare. So kusethi lilandele ngendlela esalithetha ngayo ukuthi liyenze njani ukuze kungabi lomuntu ozalapha. Engivumelana lakho ukuthi kumele basebenze ngayona le ndlela ukuthi kungabanzi. Kodwa ukuthi kakubandlulula akusilo qiniso kuhleli kusenzakala. Ngikhumbula kuloko kwakhuluma uminister enkaye laphana ekhuluma ukuthi abantu abangazange bavote kahle bazabulawa indlala.
Lapha lizwe umnumzana Joseph Chuma omele iphelandaba chabalala edalela ePhalamende ekubandla leZANU-PF. Lo mnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelelo wenhlanganiso yeFreedom Alliance bexoxa lo Gibbs Dube oweStudio 7. Okwenzakala eMelika, umongameli Vladimir Putin wele Russia ukwele China lapho ahlangane khona lomunye wakhe umnumzana Xi Jinping bekhulumisana ngendaba ezimbalwa ezigoqela ukumisa impi yakwele Ukraine. Kodwa akula okunenyi okwethule ngohlelo lokumisa impi le. Uhambo luka Putin lulandela olwenziwe ngumphathi ntambo wezobudlelwano beMelika lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken obekwele Ukraine ekuqaleni kwaneliviki. UBlinken uthembise umongameli Zelensky wakwele Ukraine ukuthi eleMelika lizaphathisa ilizwe lakhe ngezikhali zokuvimba indizamtshina ezohlobo lwamapatriots phezu koncedo oluvele luthenjisiwe nguhulumende weMelika. Lokhu kwenzakala ngesikhathi amabutho akwele Russia esehlasele isigaba seKharkiv ngenjongo yokuhluthuna amadolobho ambalwa. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxele ocubungulayo umbusazwe omnumzana Zenzonkomo.
Esikubonayo babu Gandhi yikuthi iChina neRussia sebevuselela ubuhlobo obabungathi sebuye badeda ngesikhathi ukuphela kweCold War ngeminyaka yo-90. Esikubonayo manje ukuthi amazwe lamabili sebe sondelane kakhulu njalo bayadingana futhi kakhulu ekuthenini kunengi bona bobabili osokubahlanganisa emizameni yabo yokulwa namazwe entshonalanga. Ukuvakashelana kobumongameli lokho siyakwazi ukuthi iRussia isempini neUkraine okuyimpi osokuwafakile kakhulu amazwe asentshonalanga eEurope neAmerica. Kuphinde futhi eChina siyakwazi ukuthi iTaiwan ngelinye lamazwe iChina ehlali xambukisana neAmerica kulo ukuthi ngendlela okubukeka ngayo akukhanyi kuyinto engagcina iphele ngokuthula. So ukudingana kwalamazwe amabili kusibonisa ukuthi sokuyikuvuselela kweCold War noma yayingathi ithe ukudeda ekupheleni kweSoviet Union.
Manje nxa sikhangele lona ilizwe leMelika ngodaba lona lolo lobudlelwano bamazwe la omabili, ungathini wena?
iAmerica vele siyayibona ubudlelwano bayo neEurope ikakhulu ukuzwana kwabo neNATO kusitshela ukuthi nabo bayaviva kakhulu okuyukuthi abazibekanga phansi. Sizakhumbula futhi ukuthi enye into babu Gandhi lapha edala lonke lolukhothe yikuthi iAfrika yonkana siye yathanda ungathi ibhekisa amabombo ayo eChina. iChina isithathe ama-project amakhulu kakhulu la eAfrika. Kube sisazi futhi ukuthi iAfrika, infrastructure yeAfrika ukuthi sibe la esikhona kwakungamazwe ase-Europe. Noma babe sicindezele kodwa asingeke sikubalekele ukuthi yibo abathi be-infrastructure esila eAfrika.
Umnumzana Zenzonkomo ngokucubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Sokuyisikhathi sokuzwa imibono yabanye benu linabalaleli beStudio 7 elithumele ngeWhatsApp.
Linjani Studio 7 wasakazi labalaleli bonke. Ah, sesidiniwe thina ngamanga lawa abantu lawa abahlala besithi abantu abafinga indlala. Thina sisebubi ngapha mina ngugatsheni. Hayi, indlala iyasitshaya abantu. Kanti izinzuzo ziyambi ethi abantu bayaphiwa konke ngivukuba kwelayo liyani iviki liyani uRichard Ndlovu wayikhuluma la ethi abantu bonke. Kanti abantu bonke abantu abaphiwa bangaphi, ukudla kwakhona kungaphi. Kabake bakhuluma iqiniso nxa ungala kudla sizwe ukuthiwa kula kudla. Nxa kukhona sinika abantu babo ukukhulisa ukukhuluma kuphela.
Hayi, siyajabula kakhulu uma sibona kuzana uPF zigwazana zona zodwa. Maybe bengaqambana i-corruption yabo, ukukhohlakala kwabo kuvele sobala. Ezilungu besilwa sokho kuyasijabulisa kakhulu. Nokutshontsha maybe kungayehla ilizwe libe ngcono. Sikhathele ilamasela la, sikhathele ilaba ababulali la. Maybe bengavezana ukuthi abantu abadiliza amathebha lakho ngobani. Kungavela, sekungavela manje yonke into ukuthi umuntu odiliza amathebha lawana webhalakho ngubani. Wayalwa lezi zinsuku. Iqiniso lizovela kuphela. Yemigulugudu yezana uPF le. Kuzovela kuphela nakanjani.
Studio 7, ngiyalibingelela nonke basakazi ba Studio 7. Ngithi mina thina iyouth sisokola kakhulu eZimbabwe, sihlupheka kakhulu kulu because akunamsebenzi, akuna into ebambekayo nje like iyouth nje, ayikho into ebambekayo. Iyouth akusimsebenzi wokuthi kungathiwa bavuka bayohlala emgwaqweni bathengisa into nje zingasho lutho. Iyouth kufanele lithole umsebenzi.
Studio 7, thingulise angithi ngiphawule ngalo daba lwabantwana abaqulekayo lolo. Eshi, akuhlungu lokuhlungu indlala soyingena kanje elizweni. Eshi, abantwana besikolo madoda, eshi, ngazangazo buhlungu buhlungu kubuhlungu. Studio 7, buhlungu le ndaba le. Manje upresident lo wayethi abantwana ngeke belambi kulokudla okuningi. Manje abantwana besikolo sebebulawa indlala kanje seze bengasayi lasesikolweni. Uthini mdala lo, uthini?
Studio 7, njani wasakaza abahle, siyabonga usinika indaba eze nalombuzo lo chief uSinamagondo ukubana uAmos ukubana usemthethweni yini ukubhadalisa osobho ukubana bedingisi amaregister ama-$20 kumbe corruption nje kuphela. Salimbuzele kubaphathi abaphethe ngezomthetho ukubana usemthethweni yini lokho.
Ku-Studio 7 kukanjani bakhokheli bethu bonke nje lama-commentators. Hayi, siyabonga uhlelo lwe-Studio 7. Ngikhuluma ngelakwetsholotshoko Jimila. Indlala abantu maphela lendlini khathi uhulumende uthini wathembisa abantu ukudla khathesi sisema uhulumende usedinga amabhiliyoni ezimali phela ukudla esithi kukhona kungani. Abantu bayafa ngendlala, akula nto singakhuluma ngayo vele ngaphandle kwendlala. Iyacela bakithi uhulumende kake formajambe edinga ukudla kwabantu, abantu bayafa.
Studio 7, mbingeleli kini basakazi lani lonke balaleli labalandeli be-Studio 7. Ukhuluma ngumavukuvuku umfokambini lozuka laphana ePlumtree. Ngimbuza nje ukuthi kanti kwenziwa yini ukuthi abantu beZimbabwe bevote bejabulile betshaya impululu kodwa uma kusiyafika lesi sikhathi sebelala ezitridini zaseGoli sebehlala emigwaqweni sebekhala ngendlala for 43 years. Waye bengawuboni umistiki abayenzayo, waye senza imistiki yodwa for 43 years. Uma sivota siyalwa thina sodwa, uma siqeda kuvota siphuma sijibaleka ilizwe. Lokhu kufanele kunanzelele abantu baseZimbabwe yodwa for 43 years. Sambone
salibonani basakazi be-Studio 7, yalibingelela labalalela. Hayi, siyabezwa abantu abathi nxa abalandeli betruthusi besolo chabango bona bengene bethi kungani abantu besolo chabango bafuna ukuthi amandebele phathi. Umqondisi thina ukuthi sibe kwazi ukuthi kule abantu bakumthokazi kumele bekhululeke. Sakuzwa ngomqondisi lokho thina. Umqondisi wamisindi wafuna ukuthi yena akhulule abantu bemthwakazi. Abemthwakazi bangikhona bona abade besidla lo mqondisi bathithi mabagebhele umqondisi igodi. Bebemthuka ku-social media la, bemlengisa so bekhuluma konke besola umqondisi. Behluleka ukuyahlala phansi lo mqondisi secret belungise nxa befuna amandebele phathi. Namhlanje abe-Triple C nxa besolo chabango labo mama Khuphi ku-Triple C babuya futhi bona befuna ukuzala imbono yabo. Befuna ukuthi kuthiwe sithi kumele bephathe ku-Triple C. Thina ku-Triple C anti siphathwe ngumhlamisi. Asimsolanga thina, kasimeyisi. Kasifani labo abayeyisa umqondisi bamthuka. Uyabona? Bamthuka ku-social media behlile ukuhlala naye phansi. Bathi bona bafuna indebele liphathe lizophatha ku-Triple C. Basolile umqondisi okade efuna ukuphatha elwela imthwakazi. Bamkhuluma kubi bameyisa. Sebesiza lembono yabo ku-Triple C. Sicela liyekele abantu be-Triple C bekhululeke bekhulume okusenhlizweni yabo ngephathi yabo. Lani limele okwenu, lingabi zintathela izindaba kumbe ngabantu abazi kakhulu ephathini engaso yena.
Labo ngabanye balaleli be-Studio 7 besipha imibono yabo. Lani lingathumela enye imibono kunombolo ezithi +1 0800 465 0318. Lingakhohlwa liyalandela uhlelo lwe Live Talk namhlanje kuhlelo asiyihluzeni bomama, sixoxa labesifazane bekhuthaza ngendlela zokuzinikela, zokuzinakekela ngalezi zikhathi zobunzima bokungaqhubi kuhle komnotho emazweni womhlaba. Silugqiba ke lapha uhlelo lwesana namhlanje olivalelisayo ngudabo kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.